kutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MTC Alliance ngoba ngananzelela ama-results analysis esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajinzi amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-city yona le i-1 ewine i-MTC Alliance eGwanda I think umuntu we-MTC Alliance bele-11,000 owezanu ele-10,000 so ngibona ngani i-indication yokuthi kungaba le-surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la ngibona izanu isuka le-2/3 e-parliament because that means izalandela ama-trends ka-2013 so amboni i-alliance iwawina ama-city awinwa izanu ngo-2013 so ngibona ngani this time around ngathi kuse-announce wonke ama-results siyaphela izanu ile-2/3 nje eklini
abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile abe MDC Alliance labo bathi banqobile kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho
obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona iZQ ukuthi isinike ama-results la but okuqakathekile nxa ukuthi abe Alliance bathi banqobile bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho lokhu ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akunamuntu ovumayo ukuthi hayi lapha abanjhayile so siza kuzona lama-allegations ze-rigging lento ezinjalo okuyinto esithona sizwa mina ngibona ngani sekuyisikhathi sokuthi i-MDC isithele ukuthi ngakurigwa njani nxa kuukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time ngoba I think sesidiniwe ngokuzakuthi hayi sigciliwe licile njani akulanto ekhanyayo ukuthi bacile njani
nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele impela kungazange kube lokuqilibezela kuyabe kusitsho yini ukuthi impela abantu beZimbabwe bayasuthiseka yiyo impilo abayifunayo impilo yokudubeka impilo yokuhlala bengelamali emabhanga impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku impilo yokuswela imisebenzi yikho abakufunayo
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izanu kayifuni ngoba ngiyomuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ijiyene nomuntu osedrobheni indlala abona ngayo izanu kwesinye isikhathi ijiyene ngoba izanu iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer